isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 31 kwekwezi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abanye sebesola ilanga lokhetho eseliqanjiwe ngoba lingomvulo.
Kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakileyo, ikakhulu isikhangele ukuthi imithetho eminye ekumele ifakwe kungakabi lama election enziwa yenziwanga, ikakhulu isikhangele into zokuthi umbani uzabe egcina i-database yama voters roll.
Ukungavunyezwa ngumthethwandaba kwabahlala emazweni ukuthi bavote bengekho elizweni kudala inkulumo.
Kuluhlupho ukuthi abantu betravel ngesikhathi lesi, because ngikhayela ukuthi kuphakathi komnyaka abanye abantu babesemsebenzini njengamatisha bayebela izikolo zabo zokusavuliwe, and it's caused because lapha usebenzisa imali ukuthi utravele, ukutravela kwangikhona imali yangikhona ihlangane futhi.
Sihlaziya imininingwane yogwalo lomkhankaso iManifesto yomanyano we-People's Rainbow Coalition nekhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
Kwezempilakahle iyatho njalo imanifesto yethu ukuthi kumele kube lezi ndawo ezokuthi singakhangela kusukela ngo-1980 zindutshwane izibhedlela esezakhiwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abanye sebesola ilanga lokhetho eseliqanjiwe ngoba lingomvulo, njalo amanye amabandla awakaqedi ukhetho lwama-primaries. Abahlala emazweni angomakhelwane bathi kuza kuba nzima ukuthi basuke emsebenzini bevota. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule ilanga lokhetho athi luzenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette kwagcizelelwa yikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZECI, ehle yaveza njalo ukuthi kungaba ngutshikilo bhanqa njengalokhu okwenzakala kukhetho luka-2008 phakathi kwababili abayabe bekhokhela luzaphindwa mhlaka 8 Mpandula olwe runoff. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZECI, unkosikazi Priscilla Shigumba uthe ukuhlelwa kwelanga lokhetho sokusitsho ukuthi abantu beZimbabwe sokumele baqaphele imibiko esemthethweni ezakwethulwa yibo ngokuthi ukhetho luzaqhutshwa ngayiphi indlela, hatshi ukulalela amahungahunga.
The Zimbabwe Electoral Commission hereby notifies the general public.
IZimbabwe Electoral Commission ithanda ukwazisa uzulu ukuthi umhlonitshwa umongameli Emmerson Damso Mnangagwa usephalule ngokusemthethweni waka-Section 144 ukuthi umvulo mhlaka 13 Ntulikazi lilanga lokhetho lwelizwe leZimbabwe elokukhetha umongameli, abameli bedale lephalamende labamakhansili.
IZECI yazise njalo ukuthi abantu abanesifiso sokuncintisa ezikhundleni ezithi esikamongameli welizwe, ezokuba ngamalunga edale lephalamende lokuba ngamakhansila embusweni yezabelo, balakho ukubhalisa amabizo abo mhlaka 14 Hlangula. Iphinde yazisa ukuthi izafaka indawo zokuvotela zibe ziningi endaweni ezilabantu abaningi abazavotela, njalo ithe abantu abangenelisi ukubhala noba abangaboniyo bazancediswa ngabantu abazikhetheleyo, hatshi ukubanjwa ngamandla ukuthi umuntu okhethwe ngabebandla loba abavotisayo abancedise. Ingcitshi ecubungula ngezombusazo umnumzana Pride Mkhono uthi lalo wabesamukela ukwethulwa kwaleli langa lokuvota kunengi okungakalungisiswa okuzenzwa impumela yalo ingathenjwa lokamukeleka.
Kuyinto eqakathekileyo nxa sikhangelelane lombuso wedemokrasi okumele ube khona eZimbabwe, kodwa sibona njalo ukuthi kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakileyo, ikakhulu isikhangele ukuthi imithetho eminye ekumele ifakwe kungakabi lama election enziwa yenziwanga ikakhulu sikhangela into zokuthi umbani uzabe gcina i-database yama voters roll njalo ama police station akukhona vele mangaki ngoba akagazethwanga sabakwazi ukuthi mangaki sizokuphela isithi bona bangezele ama polling station kodwa ungacaca ukuthi angezelele ngapi njalo emangaki
osakhulayo enginobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye laye uthi laloba kuqhathekile ukhetho ke kumele lwenziwe ngemva kokulungisiswa kwenguquko ebifunwa ngababandla aphikisayo emthethweni olawula ezokhetho ukuze impumela yamkeleke.
Kule mibuzo eminingi mayelana ngokhetho lolo luzayo ngoba kula ma-reforms esiwakhangelele ukuthi ayenziwe in the next 60 days ngoba sifuna free and fair elections, sifuna abantu bakwanise ukuzikhethela abazabakhokhela. So sikhangelele ukuthi sibe lama-answers to ama-questions okuthi the diasporan vote, siyabona kathi si-constitutional court iyalile ukuthi ama-diasporan vote, but abantu labana baphuma elizweni kuyibangela ukuthi i-economy yethu engafunctioni kuhle njalo they contribute a lot to economy yethu and the FSA.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthe bekuvele kubuya lokhu njalo sokuyisikhathi sokuthi izizalo zeZimbabwe zitshengisele ukuthula ngesikhathi lesi.
Bekuvele kusiza besivele siyikhangelele, so sokuyikho isikhathi sesifekiwe sokumele nje sisebenze kodwa ngokuthula kungela kudlwangudlwangu kungela kulwa lokuchayana lokwethuselana ukuze sibe le free and fair election ele credible result.
Abaningi babheke ngelihlo lokhozi ukubona ukuthi icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lizancintisana kukhetho lolu njengoba lalithe alithoze lincintise imithetho yekhetho ingakalungisiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Kambe engaba ekhona yini amalunga ebandla lezanu PF afuna ukugwenxa umongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokhetho. Umnangagwa uthi mpela kulamalunga ebandla lakhe afuna ukuthi engangena edale lephalamende amsuse embusweni ngevoti yedale ethiwa yi-impeachment. Umongameli Mnangagwa ubekhuluma emhlanganweni wokukhumisana umlotha phakathi kwabanqobayo labanqotshwayo kukhetho lwama primaries eZanu PF. Kwamanye amalunga athi aqilibezele kukhetho lwebandla leZanu PF lwama primaries. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena othi kule ngxabano enkulu kubandla leZanu PF.
Ama primary elections wona asivezele ukuthi kulethumba elikhulu ukwedlula lelo besisithi likhona elihlazi kuka kuZanu PF. Umuntu okhangelisisa izinto vele ube kubhekelele lokho ukuthi kungenzakala ngoba asikhumbuleni ukuthi isitimela lesi besikhangele i-direction ethize. Wonke umuntu ecule sithi ngabe ama-province uphasi evoti athi afuna kwenziwe kanye. All of a sudden kwatshintshwa kwathiwa khona amaprovinsi asevoti asethe sefuna uMnangagwa phakathi khonaphana ngoba i-politics yeZanu P F ngesilungu yani i-politics yokuthi uyabe ufuna ukuthokozisa abantu abathize and kufuze bathokozise ngoba ilokhu i-life yakho ne-survival yakho isezandleni zabo in terms of uqhubeka kwakho ukuthi ungumongameli leparty iqhubeka elokhu ibusa.
Ye, kuyikuthi enganqoba umongameli Mnangagwa kukhethwa, singabone seqalisa ukuxotsha abanye amalunga akhe kubandla ngoba siyezwa lapho uthi ukhetho liyeza, sizawubona ukuthi umi ngaphi. Ingani uyabe thuse?
Mina ngokucabanga kwami vele even before election abanye bangawa amanye ama-powered peoples because i-intelligence, Mnangagwa has always been a man of umuntu ohlele kwi-intelligence ekucupheni. Aba ngumcuphi, ube ngumcuphi omkhulu dala, ube ngumcuphi omkhulu ngesikhathi se-Guguraund and so on. So uyakwazi ukubophela imishila emuntwini, umuntu ehamba yena embambe ngomshila ekwazi ukuthi uya ngaphi. kungenzeka ukuthi akula muntu amesabayo kodwa uyacabangela oyeqinisweni usezwini and akafuni ukuthi a rocky boat yokajoka sokusela iminyanga ezimbili kuphela and ayisike ukuthi ngokuthandileyo uforswe i-constitution ukuthi announce i-election date. So indaba yakhona inzima kakhulu kwakudlalwa lapha and ibizwe I think ekugcineni yilo lizonqoba ngoba ukulwa kwabantu ababi ekugcineni kwenza kuphume into engcono. Angithi kuphela inhlathi ingafa iy'nkalakade iyaziluma bese kuphuma nje encane enhle entsha.
Hello ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga we Studio 7 ese South Africa. AbeZimbabwe abahlala emazweni bethule imbono etshiyeneyo ngesinqumo somthethwana indaba we Constitutional Court esokuthi abasoze bavote bephandle kwelizwe. Ke siqale ngakwele Botswana lapho uMartin Ngwenya asethulela udaba olulandelayo esedolobheni leHavron.
Umongameli Emmerson Dambuzo Mnangagwa usebeke ilanga likamhla ka 13 Ntulikazi ukuthi ngamabandla ezombusazwe abhuqane kudingwe ozanqoba kukhetho. Ngelanga linye kuphume lombiko kuphume ukuthi abaphandle kwelizwe basuke bethole ithuba lokuvota besemazweni lapho abahlala khona. Lokhu sokudanise abanye abaseBotswana abathi bona basekudeni ngakho abasoke benelise ukulubhekisa ekhaya kuyavota bekhala langendleko zokuhamba. Umnumzana Colin Dumani Mlalazi uthi mhlawumbe uhulumende ulokhelo valo lokuthi inengi elingaphandle kwelizwe ngabasekeli bamabandla aphikisayo yikho kuvalwe i-diaspora vote.
Laba bantu vele bayafanana yisame government lena leyaphumileyo ekamgaba okuthiwa iphumile. So andiyobona yisame system vele abayisebenzisayo. Bayesaba ukuthi vele laba bantu abaphume phandle baphume ngocuku lwabo. So vele ngabasoze bebavotele. Period.
Umnumzana Dumisani Ncube uthi njengoba umthethwana indaba usuvalile ukuthi abaphandle bevote besemazweni abahlala kuwo kuzaba nzima ukuthi benelise ukuya ekhaya mhla ka 13 Ntulikazi.
Kuluhlupho ukuthi abantu betravel ngesikhathi lesi because ikhayela ukuthi kuphakathi komnyaka abanye abantu babesemsebenzini njengamateacher bayebele izikolo zabo zokusavuliwe and it's caused because lapha usebenzisa imali ukuthi utravel ukuthi utravela kwangikhona imali yangikhona ihlangani futhi.
Abase madolobheni afana leHavron kuzamile betshone esikhwameni bakhokhe amapula edlula inkulungwane i-1000 pula yokugada uma befuna ukuhamba ukuyavota ekhaya. EleZimbabwe alikaze livumele abasemazweni ukuthi bavote noma nje kulezigidi lezigidi esemazweni agoqele Australia, Botswana, New Zealand, South Africa, United Kingdom, United States, Canada kanye lamanye. Iningi njalo alenelisanga ukuloba amagama kuluhlu lwabo labo sebethole ilungelo lokuvota ngenxa yokuba khatshani lekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin. Kuzwekazi le-Europe izizalwane zeZimbabwe zamukele ngendlela ezijiyeneyo isinqumo somthethwana indaba we-Constitutional Court othi abeZimbabwe abasemazweni abayikuvunyelwa ukuvota bekulawo mazwe. U-Ezra Chisas Banda intathela izindaba e-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Iningi elihlala e-Europe lithi vele bekusobala ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi bavunyelwe ukuvota bengaphandle ngoba bazange babhalise ukuvota. UBob Zigola ngumsekelo wemandla leZANU PF ohlala edorobheni leBirmingham England wemukela isinqumo somthethwandaba weConcord.
Mina ngivumelana nayo, yazi abantu ngiyabezwa bayacomplaina bayakhala ngecourt bathi court iphambanisile. Mina ngivumelana lenkantolo, icourt yenze kahle ngoba ungananzelela laphana eZimbabwe there's about 210 constituents. Kuthi kunjalo abantu bachaphakele ilizwe lonke umhlaba wonke jikelele.
Ngempela kusobala ukuthi ukhetho luselele ezinyanga ezimbili bekuzaba nzima ukuthi abangaphandle kweZimbabwe bavote besemazweni abahlala khona. Unqobe zitha amaplanka umsekelo webandla leMthokazi Republic Party ngesizwe yona ke imbono yakhe.
Iparty engifuna ukuthi ngithi ngikhuthaza abantu ukuthi beyivotele iparty yemthwakazi Republic Party. Iparty le yiyo yodwa iparty engasimela. Amaparty empumalanga asesitshengisele ukuthi abasithandi njalo abasihloniphi. Njalo abantu bakhona bayinto enye. Abalamanga amangalisayo abantu bakhona. Bonke othiyamisa labantu bezanu yinto enye akuthiyananga.
UNkosazana Linda Shumba uhlala eFrance. Uthi ukufakwa kosuku lokhetho kupheleni kukaNtulikazi ukubona kuseduze kakhulu njalo lesinqumo seConcord simethusile.
Njengoba ama-elections eseseduze ngizwa ngilokudana kakhulu because asiphiwa thina esingapha i-desperate opportunity yokuthi sivote and njalo loba singavota siyavotela ubani because akukhanyi akula order into zangkhona ngoba wazi ukhangele ukuthi uvotele uphi. Akukho vele ongamvotela lokuthi loba ufuna ukuncedisa edinga ukuthi uyancedisa ngapho kuqalisa ngapho uchiya ngapho.
UNkosazana Trivin Moyo uhlala kule German laye uthi inkokeli ezikhona azivoteleki.
So nxa besithi abantu basuke ediaspora bahambe ekhaya bayevota basho ukuthi abantu basuke bayevota ngubani onguye esingamvotela. Nxa sikhangele i-MDC akula muntu esingamvotela, sikhangele izani ngubani onguye esingamvotela esingamthemba ukuthi uzasusa kulesi simo esikiso asifake sibe phambili kube lenqubekela phambili elizweni lakithi.
Usuku lokhetho solubekiwe mhla zingamathumi amathathu kuNtulikazi. Abantu beZimbabwe bayavota bekhetha uhulumende omutsha, kukanti laba bahlala ngaphandle kweZimbabwe sokumele behle baye ekhaya eZimbabwe ukuyavotela ababathandayo. Kodwa iningi lithi hatshi ngeke lizifake kundleko ezingaka ngokugada indizamtshina ziyevota eZimbabwe. NgiseLondon, ngimele Studio 7, ikamera mungezo Jesus Banda.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Umanyano wePeople's Rainbow Coalition usuwethule ugwalo lwezithembiso zokhetho iManifesto ethi lumanyano unganqoba uzakwenza impilo kaZulu ithuthuke. Leli bandla lethule imanifesto le esigabeni seManicaland lapho okubele inkulungwane zabantu ezimbalwa. Umqondisi wenhlelo zebandla leNational People's Party umnomzana Sengezo Chabangu njalo ongumsekeli kamqondisi wenhlelo zomanyano wePRC usethulele imininingwano yalolu gwalo.
Imanifesto le ilotshwe ngolimi olulula kakhulu njalo ilezithembiso athi izithembiso ezingeke zenzakala njalo ilezithembiso ezinye sezivele sezenzakala ngani ngoba ibandla elibusayo lathatha konke okwakukhulunywa yi-opposition ukuthi kuzakwenziwa. Okokuqala sikhangela ukuthi sizaba le-free education. Abantwana abasekwaba kuma primary schools akumelanga babhadale. Kumele bahambe kube ngumlando kahulumende ukuthi wonke umntwana welizweni ayefunda esikolo. Nxa kuyukuthi uhulumende akasenelisi lokho, umzali ulelungelo lokubophisa uhulumende ukuthi abantwana kabasayi esikolo. Sikhangele ukuthi lamanzi abantu lokho nathi amanzi ahlanzekileyo elizweni lokho sothatha ozivuse abantu lokho benatha amanzi madamu njengenkomo njengembuzi njengamadonki lokhuyana uhulumende wethu uthi uza kulungisa ngani ngoba silamanzi avela eZambezi asifakeni abantu bahamba nathi amanzi emathebelelendi iproject le Zambezi Water Project kayivulwe iphele iqedwe kwakwenziwe iziborane kwenziwe amadamu amanzi akhona abe yilana ahlanzekileyo ayikhona ukuthi abantu banathe njengezinyamazana sikhangele kwezempilakahle iyatsho njalo imanifesto yethu ukuthi kumele kube lezi ndawo ezokuthi singakhangela kusukela ngo-1980 zindutshwane izibhedlela esezakhiwayo abantu lokhu besahamba emakhaya emaklinikhi akunamithi akunamadokotela so sifuna ukuthi sakhe izibhedlela each and every district ibe lesibhedlela ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bathola impila kahle so ziningi izinto imanifesto yethu ekukhangeleleyo ukuthi kukhona iza kwenza okuyizinto sivule imisebenzi ingakhangela ibulawayo ibindawo wathi nika kakhulu abantu imisebenzi kusenziwa zonke izinto kulungiswa isepa kulungiswa izinsimbi railways besebenza konke lokhana ke kuchabalele sikhangele futhi lemigwaqo yethu imigwaqo yethu ifile kakhulu kungani lolobhengula lamhlanje nxa engazavuke uJoshua Nkomo lamhlanje nxa engazavuke engeka lahleka kobulawayo ngoba lokhe kwabafa laba bantu bakuthiya lokhu kunjalo imigwaqo yethu ke ifile akula development ekhona uyakuthembisa lokhu mama uMjuru ukuthi uza kulungisa silekholu khona phaya wanke kodwa iyathathwa leyo kholu iyasiwa kwamanye amazwe imigwaqo yethu kayilunganga silethimba khona phaya eLupane iyathathwa ke ithimba leyi iyahanjiswa kwamanye amazwe iyahanjiswa kwezinye izindawo kodwa abantwana bezikolo kumbe ezemathebeleland bafundela phandle ayinto elihlazo kakhulu esikhangelele ukuthi ngikhona konke lokhu siza kulungisa nxa singangena phakathi kombuso sibambe izintambo zombusazo
manje selizaya ngaphi ngemva kwechipinge
besisuka ke eRima siqede izolo kathesi sikhuluma senze nje kumele siye emaswingo sebeqalisile ke inkokheli zeprovince lenkokheli zedistrict ukuthi zisilungiselele umbuthano sizawenza emaswingo ngevikele landelayo sizabe sisemiglens emberengwa labo sebeqalisile ukulungiselela ngemva kweviki lamabili alandelayo sabe semzini omkhulu wakobulawayo emzini omkhulu wakobulawayo sizangena ngamaholo ngani ngoba sithi thina asilandeni nabantu lapha abahlala khona sizahlanganisa ke ama districts wafake ngeholo ukwenzela ukuthi abantu bayalande ngeholo kulezi ke ekugcina inyanga nxa isiqalisile kaJune siza kuya eMathebeleland North sizabe sisebhinga sizabe sikhona ngale kuZambezi eKalambezi sikhuluma ke lengxenye yeZimbabwe abantu abadubeka kakhulu abathiwe kakhulu ngasikhangela ngendaba zokuthuthuka kwezigaba lokuthuthukisa umnotho wesigaba yabantu bebhinga ke basalele emuva yikho lapho siyabe sikhona sicina ke sigciba uhlelo lothu lokulontsha ke imanifesto yethu
Akwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu eleMathebeleland Select Team selifikile ukuzodlala imidlalo yenguqu yomhlaba ezwekazi ezakwenzela eLondon kweleBritane eqala kusasa imidlalo le idlalwa ngamazwe lezigaba zomhlaba ezincindezelwayo zihlukunyezwa ngezombusazwe njalo zingananzwa ngohulumende bazo uEzra Jesus Banda usipha loludaba ngokugcweleyo eseUK.
Ngokwakuqala ukuthi iqembu eliphuma kweleZimbabwe liphatheke kulimdlalo eConfederation of Independent Football, CONIFA. Unobhala jikelele weUK Matheleland Football Confederation Committee, uMnumzana Nqobile Nkomo, nguye owamukelele leli qembu, uchasisa ngalolu hambo.
Hayi yona delegation ifike kahle ibikhokhelwa ngoBusani Sibindi, onguye uproject director. Njalo bebelo Busani Khanye onguye uku technical team obambisane lo manager uJustin Wale. Ucaptain weteam uPraise Ndlovu hayi uthi abafana bakhangelele umdlalo, yena ucaptain bambiza malume. Sesilinde thina ukuthi sishane lePatania mhla ka 31 May.
Unkomo uyaphambili ekhuthaza izalwane zeZimbabwe ehlala kule Britane ukuthi zibuye zizosekela abafana basekhaya.
Siyacela ebantwini ukuthi bantu bakithi asizeni ngobunengi bethu sizobukela abafana njalo sibone ukuthi siyabasupporta.
Amatikiti yokungena kule midlalo ayathengiswa, kodwa abantu beZimbabwe abahlala eEngilandi bakhanya bengelaso isifiso sokuwathenga. Ababonakala bethenga amatikiti la ngabamhlophe kuphela. Umhlabeleli wengomaza womasikandi uSisezenkosi uzabe senza adume ngakho kulimdlalo.
Cultural ambassador weqembu lethu leMatabeleland Confederacy Football eze kukhonifa 2018 eqala kusasa eLondon. Thina yithi sizabe sikhuluma ngwezolimi lwakithi, sikhuluma ngamasiko akithi, kunjalo sihamba nabafana bethu kulo imidlalo yekhonifa and sibafisela inhlanhla enkulu kakhulu.
Imidlalo yekhonifa iqale usaza njalo izadonswa kwamaviki amabili. Abafana beMatabeleland Select Team bebezilolonga namhlanje emini bathi bazimisele ukuphakamisa isigaba sakibo emhlabeni wonke jikelele ngokunqoba bathathe linkezo yomhlaba. Ngimele iStudio 7, igama namuyeza Jesus Banda eLondon.
Skyva ingoma ethi yona imali yeqolo, asazi ke ukuthi imali yani leyo, kodwa ke ingoma emnandi isigqibela uhlelo lwalamhlanje. Singake ihlukani wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abanye sebesola ilanga lokhetho eseliqanjiwe ngoba lingomvulo, njalo lamanye amabandla engakaqedi ukhetho lwama-primaries. Ukungavunyezwa umthethwandaba kwabahlala emazweni ukuthi bavote bengekho elizweni kudala inkulumo. Lamhlanje ke sihlaziye ugwalo lomkhankaso imanifesto womanyano wePeople's Rainbow Coalition. Igama lami ngoChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.